Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Onamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 16 kwenkwezi 2024 ngutawo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bayasukuma ngobunengi besiya emhlanganweni yona leyo kube lenkuthelo enkulu kube lokufuthela nokukhulu kutsine kulokuthokozela khona lokho esibonayo.
Kuqhamuke udlakela emasingo lasechinoyi namuhla emihlanganweni yokuza imibono kaZulu mayelana lomthetho omutsha ophakathi kokubunjwa ngohulumende owe private voluntary organizations bill.
Umkhuhlane lo okwenza ubekethi lapho odroku lamasanele akusabantu amanje ngesikhathi zakhe kuhle abangana vele zambuzi ngayeakusaplashwa kuhle nabantu lasebezambuzi bangakhethi zandle.
Ugatsha lwezempilakahle lwazise ngokuqhamuka komkhuhlane wesihudu esekholera kwezinye indawo zezigabeni ezemashonaland west manicaland lesithungwiza lanxa inani labafunyenwe belawo liphansi. Abamabandla aphikisayo eZimbabwe bathi kusobala ukuba ibandla leZANU PF linakho ukusebenzisa ukuqhutshwa kohlelo lokwabela abantu abalambayo ukudla ukuzidingela usekelo lwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Buqhamuke udlakela emasingo lasechinoyi namuhla emihlanganweni yokuza imibono kaZulu mayelana lomthetho omutsha ophakathi kokubunjwa nguhulumende owe private voluntary organizations bill okubangele ukulimala komunye umuntu emasingo. Lanxa isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi etshele iStudio 7 ukuthi ubengakezwa lutho ngalolu dlakela, inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZim Rights ikufakazile lokhu njalo ithi umuntu olimeleyo lo uhambe wayakwelatshwa ngodokotela. Abasekeli bebandla leZANU PF yibo ababikwa bephazamise imihlangano le besola izikhulumi ezethule imbono yazo zichothoza iPVO bill zisithi ayimelanga ipasiswe elidalele ephalamende ngoba isipha uhulumende amandla okuvala inhlanganiso ezizimeleyo ezingavumelani laye. IZim Rights ithi njalo abanye abakhulume emhlanganweni wamashingo wona oqhutshelwe eCharles Austin Theatre sebebalekile ezindlini zabo bayacatsha ngemva kokwethuselwa ngabasekeli bebandla elibusayo abachithe umhlangano lo ungakapheli. Umhlangano wechinoyi wona oqhubekile ngemva kokuphazanyiswa kodwa bese kulokufuthelana okukhulu. Ungapasiswa lomthetho ozalawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo okuyinto esolwa ngabalela amalungelo oluntu kanye lamababandla aphikisayo kodwa abebandla leZANU PF bayawusekela besithi ujonge ukwenqabela inhlanganiso ezihlose ukulimaza uhulumende zisebenza lezitha zeZimbabwe. Umanyano we-United Nations wona uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kamelanga awusayine lanxa ungapasiswa ngoba usephula amalungelo kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo uxoxe lengcwethi kwezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uMnumzana Efi Dlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi ubone kulokuxokozela okungaka ngokuba lo mthetho uzabathinta ngendlela enkulu abantu, hayi encane. Ngakho ke abantu bayasukuma ngobunengi besiya emhlanganweni yona leyo kube lenkuthelo enkulu kube lokufuthela nokukhulu kugcine kulokuxokozela khona lokho esikubonayo. Kugcina abanye sebedonsenana ngezepolitiki kanti ke icacile lento esikhuluma ngayo. Unengi labantu njalo abaya emhlanganweni leyo bathwala ngamabhasi bayefika khona bengakwazi abazokukhuluma kuleyo ndawo, bafike bakhulume izinto ezingasebenziyo ezingelabufakazi ezingakhelwa ngeqinisweni. kube sekubanga intukuthelo enkulu phakathi kwabantu thole sekulokufuthelana sikubona endaweni ezininge ezihlukahlukeneyo ngumthetho ongadingakaliyo lo ongazange wadingakali ozahlala ungadingakali vele ukuthi ube khona iZimbabwe izabanhle kakhulu nxa umthetho lungekho ngakho ke kuyisifiso sabantu abaningi ukuthi ungabi khona lo mthetho
Ungathi yiziphi impawu ezihamba phambili ezimbi ezenza liphikisane lalumthetho
Umthetho lo wephula amalungelo abantu ikakhulu ilungelo lokuthi abantu bazikhethele abahlangana layo okuthiwa i-freedom of association. Umthetho lo uzaletha indlala, uzaletha ubuyanga, uzamisa izinto ezinenge kade zisenziwa zinhlanganiswa ezizimeleyo. Abantu abanengi eZimbabwe baqhatshwe ngama-NGO, abantu abanengi eZimbabwe bathola ukudla kuma-NGO, bafundiswa ezikolo ngama-NGO. Ama-NGO akha izikolo, akha ama-classroom block, aletha amabhuku. Alethe ahambisa imithi ezibhedlela ancedisa ngendawo zokubelethela ezabomama afundisa abantwana abangamankazana akha ama-toilet agebha isikotsho akha amadamu awokunathisa inkomo ancedisa abantu ngendlela zokuzuza imali ezezingadi ezinye njalo ezihlukahlukeneyo ngakho-ke abantu bazathinteka ngendlela enkulu kakhulu lo mthetho uzadiliza ezomnotho ezeZimbabwe uzaletha indlala uzaletha ubuyanga uzakwephula amalungelo abantu yingakho abantu beZimbabwe bengawufuni lo mthetho ngobuningi ba kucacile khona lokho akulabunzima ungawubona ungena lo mthetho uthutsha kwebe kuwukuthi kwenziwe into engahambisani lalokho okufunwa ngabantu
njengoba abantu abanengi bekhanya bewusola kakhulu umthetho lo ubona uhulumende ewamukela yini kumbe singabona ehlehla nyovana njengokukhuthaza kwe-United Nations lezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo kazulu
Kuzaya ngayo ukuthi uhulumende weZimbabwe ukhethe ukuba nguhulumende wabantu kumbe ukuphikisana labantu. Abantu bacacile ukuthi umthetho lo kabawufuni ngobuningi babo ngokuba besazi ukuthi uzaletha ubuyanga, uzaletha ukwephulwa kwamalungelo abantu. Njalo kawudingakali lo mthetho. Yona le mthetho ekhona ekhangela inhlanganiso ezizimeleyo yanele. Akula bufakazi bokuthi lokho abakhuluma ngakho ukuthi kwenziwa izinhlanganiso ezizimeleyo kuyenzeka. Siyakwazi kahle kamhlophe akukho lokukodwa nje okwenzakalayo kulokho okuqanjwayo. Ingakho ngesithi ayasi ufuni lo mthetho uzazilimaza amalungelo ethu uzalimaza ilizwe uzalimaza inotho uzasikhipha ukudla emlonyeni okuhle kangaka ngakho-ke uhulumende kumele alalele abantu enze okufunwa ngabantu awudingakali lo mthetho awungabi khona
umnumzana efidlela ncube ucubungula ezombusazwe njalo ngowenhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo owe-Studio 7 ekobulawayo sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sezano PF umnumzana Chris Mthwangwa ngalolu daba ugatsha lwezempila kahle lwazise ngokuqhamuka komkhuhlane wesihudo esekholera kwezinye indawo zezigabeni ezemashonaland west manicaland lesithungiza lanxa inani labafunyenwe belawo liphansi kodwa ugatsha lolu lwazise njalo ngokuthi kulabantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5000 abafunyenwe belo mkhuhlane wesihudo kodwa esingalani lekholera kwaba labanye abayinkulungwane lengxenye 1500 abafunyelwe belo mkhuhlane woqhuqho owemalaria isihudo sekholera esiqhamuke ngonhlolanja ngakenye sahlasela abantu abedlula inkulungwane ezingamathumi amathathu lane kumbe 34,000 njalo sabulala abedlula amakhulu ayisithupha 600 ukuhlaziya lolu daba sixoxa lowake wakhokhela inhlanganiso yezakhamizi e-Progressive Bulawayo Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi
umkhuhlane lo okwenza umemethike lapho odoboko lamasibonela ukuthi akusitha abantu amahygienic standards abe sehlile abangananzela ezambuzini hayi ma kungasafulashwa kuhle nabantu basebezambuzi bangagesi izandla yiko okwenza umemetheke so sokukhona ikubana nathi kobulawa liyananzela ukuhlohlupho olufana nawo lwamanzi engxenye aluba kuya khathe siyananzele ukuthi indawo ezinela khona abakobulawayo lwamanzi ehlupha akayekele engavalwa kwesikhathi esile siyakwazi ukubana amanzi ashoda kodwa-ke ngenxa umkhuhlane osukhona usisikhathi ayekele amanzi angavahle ke kubonakala umkhuhlane uqala uncane uzokuthi indawo lezi ezingela manzi kube lama-water kiosks ungathi ancedisa abantu kuxhaswa sokunzima kwezinye indawo ngaphandle kwaobulawayo uhulumende lawo lomlando okubana bo ndawo ezingela manzi ziba la manzi ngoba nxa uvele ungela manzi umkhuhlane asezenelisa ubana siwumanzi so-ke engxenye kobulawayo sisitheleke ukuthi hhayi ama-sitifazer sethu abayavumela ukuthi khathi samanzi angazwala lokhu kuthiwa yi-load shedding bake bayekela amanzi achubeke khona.
Kuyini okudingakalayo ukuthi kuhle kumiswe ukuqhubekela phambili komkhuhlane lo njengoba sekusiba ngumnyaka wonke silokhu sikhayelane lo dubo olulodwa lolo?
Okokuqala sibona ngathi yimfundiso, imfundiso iqakathekile. Abantu abaningi lo mkhuhlane abawusihlisa ukuthi uyingozi njani. So sithi thina uhulumende kakhulu iministry yezempilakahle lama-local authorities obulawayo ukuthi council kwezempilakahle lapho kwi-department ze-health ekube le ndlela ukuthi kube lama-programu abanzi okungena lapha ezigabeni kuma-communities kuzakhamiza abantu befundiswa into yokuqala kufanele yenzakale le. Kuthi nala abantu abadenisa ezitaradeni laba abazincedisayo sithi ama-vendors labo bake babe le ndlela yokubana bancedwe bancane ngoba uzananzela badeka abanama-fruit akula mazi umuntu uyathenga phoke ukudla engagezanga. So into zomasofanele zincane lezi amabhayile ozakalandeni abantu belasobolezingene ezitaradeni bethengisa ukudla abanye badenisa sezithwala konke lokhu anake kumise ukuthi ama-local authorities ohulumente abantu baboshwe bakhuthe ezitaradeni.
Umnumzana Amro Sibindi wayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo, Progressive Bulawayo Residents Association. Owake waba ngumphathi ntambo wakoBulawayo unkosikazi Eunice Sandimoyo Gaseko ubhubhe namhla kobulawayo esibhedlela seMater Day ngemva kokulwisana lomkhuhlane we-BP. Indodakazi yakhe unkosazana Phoebe Sandy Moyo wazise uzulu ngemva kanina enkundleni yokuxhumana e-X kumbe Twitter. Unkosikazi Sandy Moyo owake waba lilunga le-Politburo ye-ZANU-PF waba ngusenetha wakoBulawayo kanye lomphathintambo waleli dolobho phansi kobukhokheli bwayengumongameli Robert Mugabe. Amalungiselelo omngcwabo wakhe awakaziswa kodwa abantu babuthene emzini wakhe eSunning Hill koBulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abamabandla aphikisayo eZimbabwe bathi bakhengelele ukuba ibandla leZANU-PF lizabamba ngamandla abantu emadolobheni lemaphandleni ukuba balisekele ngesikhathi kusungulwa uhlelo lokwabela abantu abalambayo ukudla. Bathi kusobala ukuba kuza kwenzakala lokhu lemadolobheni lapho kubikwa sekulabantu abaningi abalambayo ngenxa yendlala edalwe isikhudumezi sokuguquka komumo womkhathi ese-El Nino. Kodwa ibandla leZANU-PF liyakuphika lokhu lisithi kuzasetshenziswa abantu abaziwayo emphakathini abanjengamakhansila ekwabeleni ukudla abalambayo. Ukuze sizwe okunengodaba lolu, uGibbs Dube uxoxe lomnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba tshabalala edalele ephalamende ekubandla leZANU-PF nomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelo enhlanganiso ye-Freedom Alliance. Uchuma usungula lengxoxo.
Namhlanje ngikhuluma so Thembo lobabuncubile abanye abalaleli abangabebelani bebelaleli. Ukubuzile konoku eParliamente lami nginje ngakubuza kuMinister of Public Service Labour and Social Welfare ukuthi kanti right nxa lapha njoba kulendlala engaka abantu bamadrobheni bazathiwani. Waphendula usibili ngengeke liphelele ukuthi hayi lasemadrobheni sesibuya sisenza ama assessments ukwenza ukuthi labo sibancedise ngokudla okuyinto esizaqala ukwenzeka konoku. Namhlanje ngikhuluma so Minister of Agriculture ubaba uMasuka naye uphendulile konokwana ekusho njalo ukubana belokukhambe meeting Tuesday lapho umongameli welizwe akhulume khulu ubana akumelanga kube lo muntu olambayo njalo akufidwa kumbe utawuna labo abahluphekayo kuphela abangasebenziyo kuphela abasebenzayo labangasebenziyo konke kuyahamba kukhangela household by household lapho kulesidingo khona ubana kuncediswe bese kuncediseka abantu bencediswe ngoba uhulumende ulayo imali uthengi useqalisile ukuthenga igrain ezancedisa abantu ngikhuluma so bekukhulume ngokuthi every month kabe ufuze ubona iwadi yinye ngayinye ibinikwa at least i-5 tons ezomumbu ezothi kuncedakale ngesikhathi lesi esendlala. So akula muntu ozathiwa elambile nguhulumende ngesikhathi lesi esobunzima lobu eshare labo obe-cyclone El Nino oludale i-drought le esikiyo.
Kube lezo politika phakathi kolombo ukuthi ngawashanga uhlisilogani otholiwe
uhlupho luba khonapho thina sijabulela ukuthi khona kuvumakale njalo kunazelelwe ukuthi indlala emadolobheni ihlala ivalekile ngoba idolobho belisaziwa liyindawo elemali elokudla so khona kuyena kwenza ukuthi badubeke kakhulu abantu abakhona phana njalo amadolobho singawananzelela ekuvoteni akhangelele into ezingcono kulalezo izanu eziphetheyo okuyikuthi-ke ubungozi obukhona kungaba yikuthi khona kube sokusiba lokubandlulula kukhangelwe ukuthi umuntu lowo ngowaliphi bandla into ezifana lalezo yinto elubufakazi eZimbabwe ekhona ehleli senzeka since kutholakale i-independent ukuthi kuyakhangelwa ukuthi umuntu usuka kuliphi bandla yilo hlupho olungaba khona lona lowo. Kodwa-ke uChuma ngabe nxa ekhuluma kukhulumayo kungawumuntu abathi bangakhuluma into bayiphile lokho akutsho-ke kungaqonda ukuthi khona kungaze kwabandlululwa muntu uhulumende-ke okusuka kube luhlupho yikuthi imali uzabe seyithethe nga ngoba ungachecka i-welfare kahulumende ibhazalele phansi umnotho welizwe ubhazalele phansi ngoba umnotho kumele kube yiwo ozakweyamisa i-welfare eyelizwe konke kubhazalele yikho okusuka kutshengisa ukuthi kuzaba lobunzima obukhulu kakhulu ikakhulu ebantwini abasemadorobheni ngoba i-urban agriculture kayila space njenge ukuthi kuyabe kungathi kule ndawo abantu bazadobhadobha lapha lalapha. Yes.
Yeah, khonaphoke izimbusazo khonapho.
Nxa ukhumbula emalangeni adlulayo labana upresident wethu udeclare i-state of national disaster mayelana ngodaba lalolu ukuthi kona sishwele izulu njalo-ke asila kudla emasimini khonokwana kuvule izindlela ezokuthi kona sesincediswe ngamanye ama-bodies lamanye amazwe ekusidingeleni izimali ezokuthi kudingwe i-grain leyo so lokhu ungakwesabeli we've been assisted by the United Nations siyancediswa even amanye amazwe uRussia lababe njeana babuyile uChina babuya bizoncedisa ukubana kutholakale i-grain ukuthi abantu bengalambi sifuna ukuzama ngamandla onke ukuthi udaba lolu lubuye lungaphathwa ngama-politicians luzaphathwa ngama-civil servants ngisho phela o-DA izinduna labantu abanjalo abayibo abazabe bekhamba bekhangela ukuthi khona kanti vele esigabeni lesi kumi njani abahluphekayo yibaphi abadinga usizo yibaphi bese kuncedakala kuvela kona phana so ngaso kubuya usizo lolwana lubuya lukhangele ngoba abantu basebebhalile phela amarejista abo lamabizo abo ukuthi hayi lapha sifike imbulezi abona imisho imbuli yakonqube hayi ithe yona iyazuza iyathola ekothuma la ithi iyazuza kodwa komthembu ngale bathi hayi umango usezilalela eziko so amarejista lawana asezabuya-ke esesetshenziswa ukupha abantu laba uncedo lonalolu ngendlela eyabuyezwe ngakho besayenze besingemesabe ngikhuluma sokuthi amathingi kaHulumende aphansi kuground bese sena le survey engikhuluma ngayo.
Bala amafutane kunapho ke.
Siyabonga ukuthi lilalele Chuma sithi tshela ukuthi declare nini i-national state of national disaster. Mase li declare. So kusethi lilandele ngendlela esalikhetha ngayo ukuthi liyenze njani ukuze kungabi lomuntu ozalapha. Engivumelana lakho ukuthi kumele basebenze ngayona le ndlela ukuthi kungabanjwa. Kodwa ukuthi kakubandlululwa akusilo qiniso kuhleli kusenzakala. Ngikhumbula kuloko kwakhuluma uminister enkaye laphana ekhuluma ukuthi abantu abangazange bavote kahle bazabulawa indlala.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba jabalala edalela ephalamende ekubandla leZANU-PF. Lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelo wenhlanganiso ye-Freedom Alliance bexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7. Okwenzakala eMelika, umongameli Vladimir Putin wele Russia ukwele China lapho ahlangane khona lomunye wakhe umnumzana Xi Jinping bekhulumisana ngendaba ezimbalwa ezigoqela ukumisa impi yakwele Ukraine. Kodwa akula okunenyi okwethule ngohlelo lokumisa impi le. Uhambo lukaPutin lulandela olwenziwe ngumphathi ntambo wezobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken obekwele Ukraine ekuqaleni kwayo neliviki. UBlinken uthembise umongameli Zelensky wakwele Ukraine ukuthi eleMelika lizaphathisa ilizwe lakhe ngezikhali zokuvimba indizamtshina ezohlobo lwamapatriots phezu koncedo oluvele luthenjisiwe nguhulumende weMelika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amabutho akale Russia esehlasele isigaba seKharkiv ngenjongo yokuhluthuna amadolobho ambalwa. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ocubungulezo ombusazwe omnumzana Zenzo Nkomo.
Esikubonayo babu Gandhi yikuthi iChina neRussia sebevuselela ubuhlobo obabungathi sebuye badeda ngesikhathi ukuphela kweCold War ngeminyaka yo-90. Esikubonayo manje ukuthi amazwe la amabili sebe sondelane kakhulu njalo bayadingana futhi kakhulu ekuthenini kunengi bona bobabili osokubahlanganisa emizameni yabo yokulwa namazintshonalanga. Ukuvakashelwana kobumongameli lokho siyakwazi ukuthi iRussia isempini neUkraine okuyimpi osokuwafakile kakhulu amazwe asentshonalanga eEurope neAmerica. Kuphinde futhi eChina siyakwazi ukuthi iTaiwan ngelinye lamazwe iChina ehlali xambukisana neAmerica kulo okuthi ngendlela okubukeka ngayo akukhanyi kuyinto engagcina iphele ngokuthula. So ukudingana kwalamazwe amabili kusibonisa ukuthi sokuyikuvuselela kweCold War noma yayingathi ithe ukudeda ekupheleni kweSoviet Union.
Manje nxa sikhangele lona ilizwe leMelika ngodaba lona lolo lobudlelwano bamazwe la omabili, ungathini wena?
iAmerica vele siyayibona ubudlelwano bayo neEurope ikakhulu ukuzwana kwabo neNATO kusitshela ukuthi nabo bayaviva kakhulu okuyukuthi abazibekanga phansi. Sizakhumbula futhi ukuthi enye into babu Gandhi lapha edala lonke lolukhothe yikuthi iAfrika yonkana siye yathanda ungathi ibhekisa amabombo ayo eChina. iChina isithathe ama-project amakhulu kakhulu la eAfrika. Kube sisazi futhi ukuthi iAfrika, infrastructure yeAfrika ukuthi sibe la esikhona kwakungamazwe ase-Europe. Noma babe sicindezele kodwa asingeke sikubalekele ukuthi yibo abakhi be-infrastructure esila eAfrika.
Umnumzana Zenzo Nkomo ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yabanye benu linabalaleli beStudio 7 elithumele ngeWhatsApp.
Ngizwe Studio 7 basakazi nabalaleli bonke. Ah sesidini wethina ngamanga lawo abantu lawo abahlala besithi abantu abafinga indlala. Thina sisebubi ngapha mina ngugatsheni. Hayi indlala iyasichaya abantu. Kanti sinzuzi ziyambi ziyambi ethi abantu bayaphiwa konke ngivuka kwelayo liyani iviki liyani uRichard Ndlovu wayikhuluma la ethi abantu bonke. Kanti abantu bonke ukuthi abaphiwa bangaphi ukudla kona kungaphi. Kaba ke bakhuluma iqiniso nxa ungala kudla sizwe ukuthiwa kula kudla. Nxa kukhona nika abantu babo ukukhulisa ukukhuluma kufela.
Hayi siyajabula kakhulu masibona kuzana uPF zigwazana zona zodwa. Maybe bengaqambana icorruption yabo ukukhohlakala kwabo kuvele sobala. Ezilungu besilwa soku yasijabulisa kakhulu. Nokutshontsha maybe kungayehla ilizwe libe ngcono. Sikhathele yilama sela la. Sikhathele yilaba ababulali la. Maybe bengavezana ukuthi abantu abadiliza amathebha lakho ngobani. Kungavela sekungavela manje yonke into ukuthi umuntu odiliza amathe lawo ana bebhalakho ngubani. Wayalwa lezisu. Iqiniso lizovela kuphela. Yemigulugudiza noPF le. Kuzovela kuphela nakanjani?
Studio 7, Studio 7 ngiyalibingelela nonke basakazi wa Studio 7. Ngithi mina eyithina iyouth esisokola kakhulu. EZimbabwe sihlupheka kakhulu kulu because akunamsebenzi, akuna into ebambekayo nje like iyouth nje ayikho into ebambekayo. Iyouth akusimsebenzi wokuthi kungathiwa bavuka bayohlala emgwaqweni bayathengisa into nje ezingasho lutho. Iyouth kufanele ithole umsebenzi.
Studio 7, Studio 7 Thimbulise la, Thimbulise. Ngithi ngiphawule ngalo daba lolu lwabantwana abaqulekayo lolu. Eish, akuhlungu lokuhlungu indlala soyingena kanje elizweni. Eish, abantwana besikolo madoda eish, ngazo buhlungu. Buhlungu, buhlungu Studio 7. Buhlungu le ndaba le. Manje uPresident lo wethu abantwana ngeke belambe kulokuhle kuningi. Manje abantwana besikolo sebebulawa indlala kanje seze bengasayi lasesikolweni. Uthini umntwana lo? Uthini?
Studio 7, Studio 7 njani wasakaza abahle. Siyabonga osinika indaba eze nalombuzo lo chief usinamagondo ukubana uAmos ukubana usemthethweni yini ukubhadalisa osobho ubana bedingisi ama register ama $20 kumbe corruption nje kuphela salimbuzele kubaphatha abaphethe ngezomthetho ukubana usemthethweni yini
ku Studio 7 Studio 7 kukanjani ebakhokheli bethu bonke nje lama commentators hayi siyabonga uhlelo lwe Studio 7 ngikhuluma ngelapho tshelotshoko jimila indlala abantu maphela lendlini athi uhulumende uthini wathengisa abantu ukudla kuze sileme uhulumende usethenga amabhiliyoni ezimali lokudla esithi kukhona kungani abantu bayafa ngendlala kulento esingakhuluma ngayo vele ngaphandle kwendlala yacela bakithi uhulumende kake formajambe ethenga ukudla kwabantu abantu bayafa
Studio 7 mbingelelikini basakazi lani lonke balaleli labalandeli beStudio 7 ukhuluma ngumavukuvuku umfokambini losuka laphana eplumtree ngibuza nje ukuthi kanti kwenziwa yini ukuthi abantu beZimbabwe bevote bejabulile betshaya impululu kodwa uma kusafika lesi sikhathi sebelala ezitridini zaseGoli sebehlala emigwaqweni sebekhala ngendlala for 43s waye bengawuboni umistiki abayenzayo waye senza imistiki yodwa for 43s masivota siyalwa thina sodwa masiqeda kuvota siphuma sijubaleka ilizwe lokhu kufanele sikunanzelele abantu baseZimbabwe yodwa for 43 hambone
salibonani basakazi beStudio 7 yalibingelela labalaleli hayi siyabezwa abantu abathi nxa abalandeli betrupisi besolo chabang bona bengene bethi kungani abantu besolo chabang bafunda ukuthi amandebele party umqondisi thina ukuthi sibe kwazi ukuthi kule abantu bakomthokazi kumele bekhululeke sakuzwa ngomqondisi lokho thina umqondisi wami Sindi wafuna ukuthi yena akhulule abantu bemthwakazi abemthwakazi bangikhona bona abade besidla lo mqondisi bakithi mabagebhela umqondisi igodi bebemthuka ku social media la bemlengisa so bekhuluma konke besola umqondisi behlule ukuyahlala phansi lo mqondisi secret belungisi nxa befuna amandebele party namhlanje abetripusi nxa besolo chabangu labo mama kuphi kutripusi babuya futhi bona befuna ukuzala imbono yabo befuna ukuthi kuthiwe sithi kumele bephathe kutripusi thina kutripusi antisiphathwe ngumhlamisi asimsolanga thina kasimeyisi kasifani labo abayeyisa umqondisi bamthuka uyabona bamthuka ku social media behlile ukuhlala ephansi bathi bona bafuna indebele liphathe lizophatha kutripusi basolile umqondisi okade efuna ukuphatha elwela imthwakazi bamkhuluma kubi bameyisi sebesiza lembono yabo kutripusi sicela liyekele abantu betripusi bekhululeke bekhulume okusenhlizweni yabo ngeparty yabo lani limele okwenu lingabi zintathela izindaba kumbe ngabantu abazi kakhulu epartini engasoyena
labo ngabanye balaleli beStudio 7 besipha imibono yabo lani lingathumela enimibono kunombolo ezithi +1 0800 265 0318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe Live Talk namhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama, sixoxa labesifazane bekhuthaza ngendlela zokuzinikela, zokuzinakekela ngalezi zikhathi zobunzima bokungaqhubi kuhle komnotho emazweni womhlaba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwesihla namhlanje olivaleliswayo nguDabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.